Nkola kube lephutha lapho ngwa njoba sizazi ukuthi umuntu asangirayi wayengongameli weqembu elibhalisiweyo. Kuyafana ukuthi nxa umuntu angasabhubhe edlaleli Highlanders ukuthi uyekhona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe. Siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu kodwa mina ngithi mina uPaul lwaPaul lwasangirayi impahla ezibomvu yizo ezithengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MPC ambona lapho kuphambanisekile kabayekela abantu bagqoke impahla abazifunayo. Nxa ungowe ZANU PF ufuna la ugqoke impahla yeZANU PF angikhulumi ngawaliswa kodwa kube liphutha lapho.
Ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala?
Phela njengoba sisho ukuthi engxenye isizathu sokuthi ngesokuthi kubuye umuntu wonke ngoba ngizwe bona babakhuluma ereduyeni besithi bona umzana Tsvangirai waba lilunga likahulumente engu prime minister kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader wayengelamanga kwelinye uhlobo kodwa ngaye ngumuntu wezanu PF olanjwayo khathesi ngayelokhu kukakhulunyanga. So abantu be-MDC bangazihluphinga into ezingamsebenzi kabayekele abantu bazigcokele impahla abazifunayo ukuthi wayengu-national leader akula msebenzi uPaul i-brand iqakathekile umbala obomvu kawugcoke.
Siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-FA uTsvangirai kwaba lokuphoxana phakathi kwemuli kaTsvangirai kakhulu unina ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo esezibangele khona
kusingasazi phela njengoba kuyinto eyemuli kukhulunywa emulini nxa umzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance enguye yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai angikholi ukuthi unina usele thuba lokuthi abe sekhuluma lokhu khathesi sokusebenza iqembu istructure yeqembu akusathi alisukuwemuli uTsvangirai wayengasi muntu wakuTsvangirai wayesengumuntu weZimbabwe i-MDC support yalensi yeZimbabwe. So nxa kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa okwakade sina meeting so ezemuli kazifake uceleni sokukhulunywa into esihambelana leqembu le-MDC Alliance ize siqondane lesenzakele leso.
Wena ukubona kwakho ubona ungani kulo budlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lo mnumzana Chamisa?
Siyazi kuyinto esegcekeni esobala ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondanele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayengathandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sisho fethu ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khonale esenzakalelesi emelela iqembu le-MDC Alliance. Laba abathi abakhona naye ngokuthi wayelobudlelwano noZibani bani kumbe wayengu-Elizabeth Ndlovu-Lokedia alokhu vela kuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawonye sibambanise abantu so asithini okwakhathesi nxa kungelabudlelwano phakathi kwaTsvangirai layizihlobo zakuTsvangirai makube eceleni kukhangelisiswe ukuthi idili leli liphumelele.